Ambona ukuthi umkhuhlane wecorona uyavalela abantu ukuthi bebe lamanye ama-freedoms, especially sikhathele ama-freedom of speech. Injalo futhi even i-freedom of movement. Yes, siyakwazi ukuthi abantu abavunyelwe ukuthi behambe endaweni ezikhatshana, but sibonile ngesikhathi se-COVID ukuthi abantu bebetshaywa ukuthi baye emagrosa, bebetshaywa ukuthi bangene ethawni, into zonke ezinjalo. Ungananzela from March up to now, kulabantu abaningi kakhulu abatshaywa ngamapolisa, kubulawayo kuphela I think kulabantu abafika ababili ababulawa ngamapolisa. Esilobela kulomuntu owabulawa ngamapolisa. Kulabantu abalinyaza kakhulu, abanye baqanyula izandla, abanye balimala betshaywa ngamapolisa. So lawo ma freedoms mina ngakwakhuluma ngawo ambona ukuthi alani le COVID, because ama journalists abotshwa i COVID ikhona noma ingekho, abantu bayatshaywa i COVID ikhona noma ingekho, amabhobandla aphikisayo ka enjoy ama freedoms la akhuluma yena mina ngakwa i COVID ingekho loba ikhona. So mbona ngani nje uhulumende weZimbabwe ekhokhela ngomiba mina ngakwa bazama ukusebenzisa i COVID bevala ngokuthi kule COVID kodwa bencindezela amalungelo abantu. So ayisoze itshintshe lutho ukuphela kumbe ukuhlala kwe-COVID. Okudingakala eZimbabwe ukuthi uhulumende weZimbabwe ehloniphe amalungelo abantu.
Ukwehluleka kwakhe ukukhuluma ngodaba lwenkohlakalo olubikwa luphatha umndeni wakhe lenkampani ye-Drugs International, ukubona njani?
I think nxa kufika entweni ze-corruption lezi, ubaba umongameli kuzamele kube lokuningi akwenzayo, ngoba kuyadanisa kakhulu ukuthi nxa kukhulunywa nge-corruption umntanakhe ebesekhanye ebalelwa khonapho ukuthi nguye owayezabhenefitha kakhulu entweni leyi ethenda leyi. So ukungakhulumi ngakho aphumele egcekeni ubaba uMnankagwa etshengisele ukuthi uzimisele ukulwa le sitha se-corruption lesi, kutshengisele ukuthi kakazimiseli ukuthi ekhulume nge-corruption njalo eyilwise, ngoba sokwazi wathi ngena laphana embusweni wayenza i-anti-corruption commission, abantu abaningi ababekhangelela ukuthi izaxabana kakhulu nabantu ababalelwa ekweze-corruption. But isikhathi esiningi i-anti-corruption is just into esetshenziswa ukulwa labantu abangani baphikisana lohulumente. So I think kuyadanisa ukuthi umongameli kazanye ebambe indaba ye-Drugs International le, ngoba indaba esihluphe kakhulu iviki elidlulileyo. Abantu babonile ukuthi inkampani kade ifuna ukuthatha imali eziningi uhulumende engenzanga lutho. So njengoba ongameli welizwe ozimisele ukulwa le-corruption, besicabangela ukuthi uzakhuluma ngayo indaba leyo, eyibeke egcekeni ukuthi uhulumende wakhe kavumelani lakho lokho. So kuyadanisa nje umuntu usale ele mbuzo eminingi ukuthi yena wayesazi okunganani ngodaba lolu.